sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 10 kumabasa 2023 mo Gibbs Dube. Endabeni zethu lomhlanje. Umthandazo ndaba wePretoria High Court ukhangelwe uba kusasa uzathonisa icala lezizalwane zeZimbabwe ezilamaphepha okuhlala nokusebenza kulelo lizwe aphela usetshenziswa ngohlangula lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sekulensuku ezingamakhulu amathathu 300 umnumzana Job Sikhala evalelwe entilongweni okubizwa ngokuthi remand prison esetheswa icala lokuthuthuzela udlakela enyathime kulandela ukubulawa kukankosikazi Mo Blessing Ali ngawecatshangelwa ukuba babedlelana lebandla leZANU-PF. Igqwetha likaSikhala umnumzana Jeremiah Bram uthi kuyamangalisa ukuba imithethwandaba yalile ukuthi ahlawule isibambiso sebheyili. Umnumzana kucacaphulu omele inkulumane yedale lepharlamente uthi kuyadanisa okwenzakala kusikhala.
Indaba yokuthi abantu bavalelwe ku-remand prison for 300 days singakhulumi ngokuthi ngesikhala kumbe ngubani. Umuntu oku-remand prison members futhi umuntu ongelacala, innocent man. You are innocent until you are proven guilty. Why should any man be in prison for 300 days? Innocent. Chosen 15 years isile. Iyovelwe ukuthi kuhlukuluza abantu. Kodwa ngeke yasikhala ke siyazazi ukuthi icala lakhe licala elipolitical. Njalo licala okuthiwa bona bathatha abavidiyo bayezani. Ngawe phela bahambisa 2 days bakwazi ukuthi sibe semali sibemndeni kukhona. Wafaya kwaphela bamkhonvikta bamkhulule. Kuyatshengisela kamhlophe ukuthi uphakathaphana ukuze ahlukuluzwe kuphela. Njengepolitical prisoner kunama-political objectives. Asigcineni isikhala sejele amanye issues azedlule. Asigcineni isikhala ejele. Aze kuze kube nje yiyo into eyenzakalayo thina ke mina njengophulo njengomuntu okhangela vele ezomthetho ukomentator njengomlebo phakamele enkulumane ngiyakushela kakhulu ukuhlukuluzwa kwabantu nokuhlukuluzwa kwasikhala ngendlela enje.
Ye manje lobo kusola kodwa kulantela engayenza phela ngoba lapho umthetho kumele usebenze phela.
Zimbabwe yibo sithi thina sine struggle yokuthi kumele sifake uhulumende omutsha ngoba khona kwenzakala emuntu lo yedwa esimaziyo okubhalwa ngayo emaphepheni. Kwenzakala ebantwini abaningi kakhulu abahlezi emajele. I-system yethu leyo kithi ukuzama ukuthi ungayilungisa ibenzele umuntu oyedwa kunzima. Isikhala la iza kutshela the same thing. I-system kumele siyikhiphe siyosule siyikline sifake abantu iphesenteji ku-system ezasebenza iyakhangela umhlobo, iyakhangela iphathi, iyakhangela okuningi kodwa isenza umthetho njengoba ijustice njengokuthitho.
Okwehlula ngebheyili vele kuyini?
Ibheyili ikasikhala ngokubona kwami abestethi bazazama ngayo yonke indlela ukuthi angadliwa ibheyili ngenxa yokuthi ngitshile ukuthi indaba yakhe ngepolitics ngepolitical tizima i-system asezivume ukuthi umuntu enjalo waphiwe ibheyili. Sesikubonile ezikhathini eziningi lapho i-system kho ehluleka khona ukuthi yenze umsebenzi njengoba ngenxa yokuthi babekhangela ukuthi umuntu lowo is a political prisoner. Yikho okwenzakala kusikhala iZANU-PF ifuna ukuthi ahlale phakathi ukhethe luze lidlule.
umnumzana ngucacaphulu ligqweda njalo umele inkulumane edale lephalamende. Sixoxe laye ekobulawayo. Umnumzana Zihambi umphathintambo kahulumende obona ngezemithetho uthi uhulumende kangeneli kudaba lukasikhala lokunye. Umnumzana Belief Gawule okubandla lezanu-PF uthi uhulumende ulandela imithetho yelizwe ekuthoniseni icala likasikhala.
Kube indaba kasikhala liyana ngifuna ukuthi ithanyelwe kuhle ukuthi athi icala likasikhala njengoba vele indaba le isemakoti dube. Indaba isemakoti lezi dube sibalekele ukuthi sikhulume okunye okuzaphambanisa iy'ndaba ezisemakoti. Ikakhulu thina bezumba ngazo xaze sikhuluma sekungani sileqelele ngani siyali esilekelelayo. Ye yikho nani ngisuka ngani ngiyakubalekele ukuthi ngitsho sifikile ukuthi indaba le ngiyibona njani lokuthi ibanjwa njani.
Ye kodwa siyakhumbula isikhathi uLookout Masuku lo dumisa daba engwabe evalelwe akufani lakhona.
Yike mina engingakutsho ukuthi indaba le njona isemakhoti nje bengisithi ngale kuthi asiyayinika amakhoti wona ayiphuthe bese sikhuluma ngayo sesikhangela impumela eyiyo eyethulwe ngamakhoti ngoba kathesi kunje nje yazi okunye sifile ngolwazi ukuthi kathi indaba kasikhala yona vele amacala akhe wona aminjani
kuthiwa wajojozela udlakela into ezinjalo singazi ukuthi umuntu uyavalelwa isikhathi sonke lesi baba gawule
kumbe khona banathile yikuthi ukuthethezela udlakela emacaleni lakhona etheswa isikhala etheswa amacala ebefuna ukugenqula uhulumende ukugenqula uhulumende ngento zodlakela lezi njengakhona esakubona kubo-Arab Spring ngale kubokuzeni kobomamazwe ndabo Libya o amazwe nalana kwakusenzakala khona khonakwana ukuthengisela kwaphina sokusiya kugenqula labo uhulumende so ngokunjalo lakho obabosikhala amacala amakhoti la abe udaba lwakhona bebelibamba ngaleyo ndlela singazi kodwa ukuthi kathe sungabetha kukuliphi ba
kodwa bona ngokutsho kwabo seli bantu bagakele khonoko ukuthi icala abamethesa lona ngelokuthi wajojozela udlakela hatshi ukuthi wayefuna ukugenqula uhulumende
ye kodwa-ke ngiphe ngisithi ngisube ngisithi njengoba indaba lezi zingani zisemakhoti sigcina sesingasakwazi ukuthi kathi vele kahle kahle icala lona eliyilo alekuseswayo amakhoti yiliphi lakhona livezwa obana soloku utotozela udlakela khonoko udlakela lwakhona lungasodlakela nje kuphela bantu lodlakale lezomba ngaso olule njongo yokutshintsha uhulumende.
Umnumzana Belief Gawule ukubandla lezanu PF sixoxe laye ekobulawayo. Umthethwandaba wePretoria High Court ukhangelelwe ukuba uzathonisa icala lezizalwane zeZimbabwe ezinamaphepha okuhlala lokusebenza kulelo lizwe aphela ukusetshenziswa ngohlangula lonyaka. Icala leli laphanyekwa emthethwandaba lo yinhlanganiso ye-Ellen Suzman Foundation ethi akwenziwanga ngemfanelo ukuvalwa kohlelo lweZimbabwe Exemption Permits. Kulabadabuka eZimbabwe abalamaphepha la afika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisitshiyangalombili 178,000. Umunye wabalandela udaba lolu ngumnumzana Siphongolube olephepha leZimbabwe Exemption Permit.
Iqiniso kasilazi kodwa isifiso sethu phela sinye ukuthi uhulumende ukuthi bona laba abayelufakileyo baphumelele. Isifiso sethu sonke lesi singazi kodwa ukuthi kuzakwenzekalani kodwa sinethemba ukuthi kuzahamba kahle.
Ithemba lenu lingaphi khonapha babangulube?
Ithemba phela nxa into singenelwe ngabantu bomthetho siyabona ukuthi uhulumende loba sikwazi ukuthi uhulumende into leyana sayigcila yaphiwa ngozwelo kodwa umthetho lendlela phela otshoyo ukuthi abantu nxa sebehlala isikhathi esingaka 5 years kusiyale kuleyi manye amalungelo okufanele bawathole ngendlela ezithize noma bengatholi okugcweleyo kodwa sicabanga ukuthi ngendlela okwenziwe ngayo asiphikisani lo hulumende but sicabanga ukuthi waphangisa ukuthatha i-decision yaya. Siyamlandela uhulumende kasiphikisani laye kodwa sibone ngani wachamazela nxa ethatha i-decision yokuterminata leyanizizanizi.
I-Helen Suzman Foundation uhulumende we-South Africa kazange akhulumisane lalabo abalamaphepha lawa njalo labanye abantu okuthiwa ngama-stakeholders ukubona njani khonao?
Sivumelana labo siyacabanga ukuthi i-consultation eyaba khona was not enough kwavele kwaba yi-announcement bengile ukhanyele kathesi omunye wabantu abamele lona loliyani udaba ama-lawyers wona lekhuma ngokuthi i-government ivumela i-pressure ngazo ukuthi ngathi ngesintu sakithi ivumela ingcindezo esuka kumphakathi vele ngicabanga ukuthi kube yi-political decision leyana kayizange ilandele umthetho. Siyakwazi ukuthi abantu ku-ground ANC is losing its power because of immigration law. Siyakwazi ukuthi iparty kaMashaba ithethe iration eningi from amavoti last time because bona bebekhampela ama-immigrant esinginaseniyaku-immigration law. So siyabona ukuthi ku-ground akula nto practical abayenzayo nani iparty kaMashaba. But just because they mentioned immigration law ukuthi bona they want to clean out targeting amaZimbabweans, most South Africans voted for them. So when the ANC yalandela lona yavumela lo yani pressure ebivele kuma opposition party, just because they see what they are losing in political power, they have to do something.
Lo ngumnumzana Sipho Ngulube olephepha leZimbabwe exemption permit. Sixoxela eSejohannesburg kwele South Africa. Manengi amakholwa namhla ananze usuku lokuvuka kwaJesus Christ kumbe uJesu sikubeke njalo. Umfundisi uSenis Manda uthi lesi sikhathi esiqakathekileyo esamakholwa.
Namhla lesiko liqakathekileyo lapho besikhangela khona ukuvuka kukaJesu kwabafileyo. Ngathi isiKristu sona vele ngokwaso sini phezu kokuba uJesu wafa wavuka kwabafileyo. Kodwa abafundi bakhe basebembona ukuthi usevukile, bahamba abantu ngethumeni bamfice ngekho. Ngakho yinto iqakathekile into le yesikristu, isikristu sethu simi ngakho. Ngathi isikristu yiso yilo lodwa ukholo olulento enjalo, ukholo ukhonza khona umuntu owayephila wafa wasevuka kwabafileyo. Isikhola thina ukuthi nguJesu uNkulunkulu, njalo uyingxenye kaNkulunkulu.
Abaphilayo-ke sithi pho balulandela kanganani usuku lolu?
Singakhangela ukuba umhlaba wonke jikelele kwenziwa leyi holiday kwaba likhefu. Ngakho kuyanceda ukuthi abantu baphele isikhathi sokuba bathakazele lolu suku, kumbe ngithi balukhumbule njalo. Njalo amabandla amaningi abe esenza ama-conference, imihlangano ehlukeneyo kusukela ngolwesihlanu kuze kube namhlanje. Ngakho-ke kuthi ukuthi kuba yinto ethokozelelwa ngumuntu wonke, njalo kuyasinika isikhathi sokuba lathi sithole isikhathi sokukhuluma ngokholo lwethu, njalo lokuba sicabange umsebenzi kumbe singathi isenzo esenziwa nguJesu Kristu esakhulula abantu esomeni, njalo sakhulula-ke izizwe zonke.
EZimbabwe singathi abantu bakulandela kanganani konke lokhu mfundisi?
Njengoba thina sikwazi ukuthi iningi labantu beZimbabwe engathi nxa sikhangela inombolo ezikhona ezabantu abacubungulayo bathi bona singathi kumbe 85-90% yabantu beZimbabwe bangamaKristu. Ngenxa yakhonokhu kutho ukuthi iningi labantu liyabe liphuma lisiya emabandleni. Kodwa lo nyaka sinanzelele ukuthi imihlangano eminingi ibingekho, nama-conference abaningi bayehlulekile ngenxa yokunotholethi. Kunzima kakhulu esikhwameni lapha kuba nzima.
Umfundisi uSenis Banda ukunhlanganiswa yeZimbabwe Christian Alliance besixoxa laye ekoBulawayo. Kusenjalo inkokheli zamabandla ezokholo uZulu jikelele labenhlanganiso ezizimeleyo bakhonona ngokusetshenziswa kwamabandla ezokholo ekuqhubeni ezombusazwe. Lokhu kuza ngesikhathi abezombusazwe bephithizela ezinkonzweni kunanzwa ikhefu lePasika. Abanye bathi le yindlela yokudinga usekelo lwamavoti. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Inkokheli yezombusazwe ebalisa umongameli Emmerson Mnangagwa, unkosikazi Opamchinguri Kashiri, lo mseyeli kamongameli umnumzana Constantino Kuvea Chiwenga bethekelele amabandla amakholwa ngesikhathi sePasika lapho abakhulekelwe khona ngabavangeli babafisela impilo enhle. Bebesithi bathakazelela ikhefu lePasika. Abanye abafundisi bayakusola lokhu besithi le yindlela yokukhankasela ukhetho oluzayo oluza kwenziwa lonyaka. Umfundisi Francis Masetsa ngomunye wabasola izenzo zenkokheli yelizwe.
Indaba bengabuyi uzokhonza ngathi lathi bona bebuya ingathi bafuna ukuba ngama-apostoli kumbe bafuna ukuba ngama-catholic kumbe ngama-baptist kumbe yini, begqoke isigqoko zethu ezingayisizo isigqoko abajayele isigqoka kumbe behambe emasentini wabo. Bayasebenzisa ama-church gatherings ukuthi ba-politicize abantu bebatshele ukuthi kumele babavothele.
Omunye njalo osola okwenziwa ngabezombusazwe ngumfundisi Travis Moyo oyebandla le Roman Catholic Church.
Siyaswela ukuthula kulobudlwangudlwangu obukhona, obudlwangudlwangu obuphathelane lepolitiki okwenza ukuba loba sisiya kulolu khetho sinanzelele ukuthi lobudlwangudlwangu lokhu kulwisana lokhu kusweleka kokuthula kwenza ukuba ukhetho oluzayo lungasiphi ithemba.
Umfundisi Simbarashe Maringosi uthi abezokholo akumelanga bancedise abakhankasela ukhetho oluzayo.
Kuqakathekile ukuthi njengebandla sithandaze kuNkulunkulu ukuze kube lokuthula elizweni, ikakhulu ngesikhathi sama-elections. IBhayibheli lona lithi kumaHubo 29 verse 11, uNkulunkulu uyabusisa abantwana bakhe ngokuthula. Kodwa njengabantu abahlangana labantu abaningi emasontweni achiyeneyo, ibandla lilomlando wokufundisa abantu ukuqakatheka ngokuba lokuthula.
Umnumzana Tapiwa Nashechirika wenhlanganiso eyeYouth Zimbabwe Trust laye uthi bahlusha ngokwenziwa ngabezombusazwe ezindlini zokukhonza uNkulunkulu.
There is a legitimate moral expectation on the church to take the lead in uniting our people and building a peaceful, socially cohesive nation and just country. Church leaders must also make use of the social power that they possess to encourage peaceful civic participation and harmony in the diversity of political choices.
Sikhangelele abokholo ukuba bakhokhele ekwenzeni ukuba abantu babambane lokwakha ilizwe elilokulingana kwamathuba. Abezokholo kumele benze ukuba abantu bazwanane kungelani lamabandla abawasekelayo, ukutsho uChirika. Umnumzana Reward Siziba ingcwethi kwezombusazwe ulombono ofanayo.
Okokuqala ukuthi kumele sibe kwazi ukuthi abantu bemasonto bona bandise ukuthi bethi abalandaba lezombangazwe kumbe abayenzi into zombangazwe, bona bayenza kwesontweni, abayenza ezombangazwe kabayenze bodwa. Lokho akulunganga ngoba esontweni yikho lapho abantu abalaywa khona, yikho abantu abatshelwa khona ukuthi umuntu kumele aziphathe kanje, umuntu kumele ayenze kanje, okuhle lokhu, okungekho right yilokhu.
Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana George Charamba, isikhulumeli sikaMnangagwa kanye lonkosikazi Monica Mtswangwa abakade bengaphendule umakhala ekhukhwini. Osekela ibandla leZANU-PF umnumzana Ngqobizitha Khumalo uthi akulanto embi enziwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngoba basebenza okubhekane lozulu.
Umuntu ohlonipha uNkulunkulu, umuntu onanze elungile labantu, njalo umuntu olenjongo yokuqhubekisa ilizwe leZimbabwe, kwanto abaningi sebekubona khonokho. Abesonto labo iningi labo bakhangela amapostoli amaningi kanye lamachurchi ama-mainland churches, okwakhanya ukuthi amaningi abo bakhanya ukuthi bayaphikisa kakhulu, bayakhanya ukuthi bayasola uhulumende ngenye indlela. Kwezo kwanto amachurchi amaningi lapha ayakhona ukuba Mnangagwa sisamukelwa kuhle ngabantu, njalo etshengisa ubuntu. Kutshengisani khonokho ukuthi baMnangagwa umkhokheli wabantu, kutshengisani khona ukuthi ibandla leZANU-PF selilibandla labantu bonke, ibandla leZimbabwe.
UMnangagwa uChiwenga nabanye abakubandla leZANU-PF bajayele ukwethekelela amakholo ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho. Ngempela viki bethekelele eMethodist Church, Roman Catholic Church, Apostolic Faith Mission eyakomwaja leZimbabwe Christian Church. Besenza lokhu bebesiya ezinkondleni lezi begqoke izembatho zalezo nkonzo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Abenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu lezempilakahle eye-Community Working Group on Health bathi kuyamangalisa ukuba eleZimbabwe lokhu lilwisana kulezinsuku lomkhuhlane wesihudo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Okwamanje kulabantu abalitshumi lanye abalaliswe ezibhedlela ezijiyeneyo eZimbabwe ngenxa yomkhuhlane wesihudo. Abagulayo basezibhedlela ezibalisa iBidebridge District Hospital esabelweni seMathebeleland South, eMashingo General Hospital lezinye. Umqondisi wenhlanganiso le umnumzana iTairo Sike uthi umkhuhlane lo umemetheka ngenxa yokusilela kwamanzi ahlanzekileyo, ikakhulu emadolobheni amaningi okungasatholakali amanzi abulala igciwane lecholera.
Some households are going for weeks, even months without water. So as a result, people are looking for alternative sources of water, and in most cases these are shallow and unprotected wells.
Eminye imizi iqeda amaviki ambalwa kumbe inyanga ingelawo lawo manzi.
Ngenxa yalokho-ke abantu basuka badinge ezinye indlela zokuthi bawathole lawo manzi esikhathini esiningi bebathola emithonjeni engatshoniyo njalo engavikelekanga.
Uhulumende uthi lanxa sezikhona izehlakalo zabatholakala belomkhuhlane wesihudo, seliphansi kakhulu inani lalabo ababanjwa ngumkhuhlane lo emaphandleni lasemadolobheni. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mthwangwa ngesikhathi esethulela intatheli zindaba okukhulunywe edala labaphathintambo kakahulumende. Unkosikazi Mthwangwa uveze ukuba uhulumende usele mali edlula kancane izigidi ezingamachumi amabili 24 million yokulwisana lomkhuhlane ohudo elizweni.
Cabinet is informing the public that ministers of state for provincial affairs and devolution and their teams will continue to support activities to fight the cholera outbreak.
Iqula labaphathintambo lazisa uZulu ukuthi abaphathintambo bezabelo kanye lamathimba abo bazoqhubeka beseseka imisebenzi yokulwisana lokumemetheka kwekholera.
Izakhamuzi emadolobheni zithi ukusilela kwamanzi yikho okubangela ukuqhamuka komkhuhlane wohudo. Umnumzana Philemon Masina ngesinye zalezi zakhamizi.
Umkhuhlane wekholera usungani ulokumemetheka ezweni lonke. Nxa sikhangele kobulawayo lakho yikho lapho othola ukuthi kulamalokitshi amanye asele more than amaviki amathathu engelamanzi. Lokhu sokungenza umkhuhlane lo umemetheke kakhulu.
Umnumzana Efidlela Ncube okunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association uthi kuyinto edanisayo ukubona lo mkhuhlane uqhamuka okungapheliyo eZimbabwe.
Umkhuhlane wohudo sulokhu qhubeka usiba yinkinga elizweni iminyaka lomnyaka, iminyaka yonke nje. Abantu bayafa emakhaya lasedolobheni. Imbangela ngamanzi angahlanzekanga, imbangela yokuswelakala kwamathoyilethi asebenza ngendlela efaneleyo esithi ngesikhiwa yi-sewer system.
Uncube uthi kuyadingeka ukuba kulungisiswe lokho okubangela umkhuhlane lo.
Kulungiswe izinto zona lezo ezizwe eziyinkinga, kube lamanzi ahlanzekileyo, kube le sewer system amathoyilethi asebenza kahle, izibhedlela lazo zisebenze ngendlela efaneleyo. Ngaleyo ndlela sizakwazi ukulondoloza sivikele impilo zabantu.
Abogatsha lwezempilakahle bathi okwamanje kulabantu abangamakhulu amane 400 abacatshangelwa ukuba babanjwe ngumkhuhlane lo. Lomkhuhlane uqhamuke eZimbabwe mhlaka 12 kunyanga kaNhlolanja edolobheni leChegutu esigabeni seMashonaland West. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ukunganikuhle kwezulu lokuhlupha kwamanzi okunatha lawezifuyo esabelweni seMatabeleland kwenze usomabhizimusi ongumlimi omkhulu we-plum tree athengise inkomo ezingamakhulu amabili lamajumi amahlanu 250. Wabuthanisa imali wathenga umtshina wokugebha imigodi yamanzi. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Jesus Banda.
Umnumzana Mkhulunyelwa Tshaya Nkomo owazala ngokuthi nguSirata uthi ukuhlupha kwamanzi kwamenza waba lomdlandla wokuthi athenge imitshina yokugebha imigodi yamanzi.
Imota leyi ngayithenga eChina, inkomo engizikhuphileyo zi-250 ngisiyathenga imota enani. So inkomo zahamba siyangikwazi ukuthi izazibisa yini, kodwa ke ngibone ngani ngiyabasebenzela abantu ukuthi khona abantu bebe lento yokusebenza eduze. Yikho isifiso sami yiso sikeneswa kuphela. Amanzi azatholakali emadamu, amadamu azagcwali ngendlela. So ma ukhangele amanzi esilawo kufanele etholakale phansi. Yonke into nje ekhona emhlabeni iphila amanzi.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemfundo yaphansi leyaphezulu unkosikazi Evelyn Ndlovu obenxuswa ukuba isikhulumo esihloniphekayo kulumbuthano ubonge unkomo ngakwenzileyo amazakhe ethule ngoba emele kulumbuthano unkosikazi Ethel Moyo owaba ngusikomiti weplumtree
umsebenzi lo oyenziwe lapha ngumsebenzi omkhulu kakhulu owenziwe ngumainline esomnene compliments government efforts as a water provision to the community, water to the people. Lani lazigcizelela lathi lina ukugeza isimiganu, ukugeza imizimba yethu sibe bahle kangaka, ukunatha. Kambe akulampilwe ngelamanzi.
Umele ibulilima wesedalele parliament ekubandla lezano PF uNomzana Nadi uMuziphuthi njalo wengumsekelo womphathi ntambo wezemibiko yamagagasi e-internet uthe uhulumende sokumele asebenzise imitshina yokugebha amanzi ebantwini abanjengonkomo hatshi ukubisa amakampani aseHarare.
Nxa uhulumende lama-NGO besenza imisebenzi yokudingela abantu amanzi ayabuya all the way from Harare ezogebha lapho amandiya yiwo asilokho ebuya ezogebha kithi lapho emangweni.
Ukhansila Landi Ndebele okwathi 18 ujabule kwamagamanga kwenziwe ngunkomo.
Sikhangelela ukuthi umthina lo usize kakhulu indawo yethu ivele iyasilela amanzi. So lapha sibone ngani uwenze umsebenzi omkhulu kakhulu lokuthi uhlangabezana nenhlelo zikahulumende ezifuqa ukuthi kube namanzi ahlanzekayo ebantwini. Amanzi lapha ahlupha okwedlula ukuhlupha. Imigodi eyagejwa nguhulumende kungakaze kube yi-independence imithathu kuphela esomnini esebenzayo. Kodwa akula mgodi ekahulumende kuzofika kathesi.
Umlisa wesomnini uMnumzana Walter Chumalayo ubonga okwenziwe ngunkomo.
Sithole into engasinceda kakhulu ukuze sihlale kuhle. Isigebhela amanzi, sithole amanzi ahlanzekileyo. Sigebha amanzi ngabantu bakhatshana befika besikobha.
Omunye osomabhizinisi odume kakhulu emango uMnumzana Michael Nene Ngwenya laye uthokoze okwamagama.
Into ayenzileyo izancedisa isizwe sonke nje jikelele ngeriti yakhe le. Uyakwazi ukusebenzisana labantu kuhle ubaba unkomo sengesikhathi eside lami sisebenzisana nje sitshintshana nje imbono kwezamabhizinisi.
Isakamizi secholotho esingcelezane leli bulilima uMnumzana Noah Hlabangane ubonga intuthuko esigabeni lesi.
Siyathokoza kakhulu ngalokho okwenzakale kubaba unkomo ulethe intuthuko esigabeni khona lapho ukuthi lathi sokuzabalula ukuthi sibe lamanzi emakhaya. Ahlupha kakhulu amanzi sibili. Siyaye siswele labantu abasigebhelayo kwesikhathi bebiza imali eziningi kakhulu. Esithemba ukuthi ubaba unkomo njengoba eselapha kuhle sizaxoxisana laye njengomakhelwane njengomuntu oyisakhamuzi sakhona lapho.
Uzulu wonke walindawo ujabule kwamagama ngomtshina wokugebha izibholane njalo abaningi bahle babhalisa ukuthi bagejelwe imigodi yamanzi. Ngiyimele Studio 7 esomnene bulelima igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Lapho ke silitshayele inzwisa nje ukuthi lizwe ezepasika ulive talk lomhlanje ingakhohlwa ukuthi sixoxa ngekhefu lepasika njalo silonyari mashamombe ozabe khuluma ngefilm yakhe singagqiba uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo sekulensuku ezingamakhulu amathathu 300 uMnumzana Job Sikala evalelwe entilongweni esethizwa icala lokutshotshodlela udlakela. Abakubandla lezanu PF bathi imithethwandaba ilandela imithetho yelizwe ekuthoniseni icala likasikhala. Umthethwandaba wePretoria High Court ukhangelwe ukuba uzathonisa icala lezizalwane zeZimbabwe ezinamaphepha okuhlala kulelo lizwe kusasa. Sugqiba lapha-ke uhlelo lethu olivalisayo umthombo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.